Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlazi ku-20 lwezi-2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Langumhla umthethwandaba okhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC.
Ukuthi ubaba umdenda laye being igqeda should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament.
Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe ukuthi bazohlola ukhetho elizweni.
Kwafika ngo-2018 sake saba nomkhankaso okuthiwa no reforms no elections. Kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama-election.
Abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko ezigabeni zabo ngoba ziyinsika yesizwe semandebeleni.
IMatebelelen Cultural Awards ithethe inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu ngokwakithi lokho siyaziqhenya ngebhejo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC. UChabangu uthi nguye unobhala jikelele oqobo webandla le-CCC kodwa enye inkokheli ebalisa umnumzana Nelson Chamisa ithi akusilo qiniso lokhu ngoba leso sikhundla esasingesikamnumzana Charlton Wende asisekho. UChamisa wadiliza ingatsha zebandla zonke, wasusa izikhundla zonke kwasala esakhe labakhulumeli bakhe kuphela. Kodwa uChabangu uthi laye wasiphiwa lesi sikhundla ngesikhathi uChamisa esala enguye yedwa umkhokheli. Umthethwandaba ukhangelelwe ukuphuma lesi sombululo kulolu daba esizabangela ukuba uChabangu engazaqhubeka ngokuxotsha amalunga ebandla kumbe nxa umthethwandaba ungathi impela nguye unobhala jikelele uzenelisa uqhubeka ngokuxotsha amanye amalunga phezu kwalawo asedlula ikhulu awaxotshayo abalisa amakhansila lamalunga edale lephalamende lawe Senate. Sixoxe lelunga lebandla le-CCC umnumzana Tim Muringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bonga mnumzana Gande. Hayi into elapha eZimbabwe ukuthi ungantwa kule politics ze revenge, le politics ezidlalwayo on a personal level. Akusela ukuthi this is a constitutional mandate or ukuthi idale le parliament lihlalela indaba ezilongileyo or ezincedisa abantu. Sibona ukuthi konke okuhamba lapha eZimbabwe kunceda imuli eyo kodwa eyabomnangagwa lesihlobo zakhe. So indaba le eka baba uChabangu ehamba ekhoti kusasa, hayi it's a non-issue ngoba in the beginning akula SG position in ECCC mandate akula nto enjalo. Number two, umuntu owayemele abhale amabizo ayehamba eParliament President Nelson Chamisa. Number three, ukuthi ubaba umdenda laye being igqeda should have known ukuthi ama processes eyokurecalla ama MPs ahanjiswa njani yena sehlale for so long engu speaker of parliament. So konke lokho sikubona as political jiggery ukudlalisa isikhathi sabantu ngoba sabona ukuthi ekhethweni lapha mhla ka 23 August iCCC ya inganikwanga ama voters roll kwakunganikwanga ama stations ukuthi ayemangaki. kwakunganikangwa ukuthi abantu ababevota babe bangaki. Kwakunganikwanga ukuthi ama voters slips ayeprintwe ngapi. Lokufakwa kwama polling stations lani. Lezinto eziningi. Sanqoba kunjalo. ICCC soka tesi sebebona ngathi asebethatha umthetho bawusebenzise to their own advantage bekhohlwa ukuthi kusasa izinto zizatshintsha
khona ukuthi idale leparlamente lize livume ukuthi umnumzana Thaba nguye okumele axotshe abantu yena umkhokheli webandla ekwala lokhu ukubona njani wena.
It's neither here nor there. Ngoba abantu beZimbabwe bakhetha abantu ababe bafuna ukuthi babamelele njengama MP. Bakhetha lo mongameli welizwe uNelson Chamisa. So yikho okuqakathekile khonoko. ISADC yabuya yasitshela khonoko EU layo libonile iphumise ama reports last week and then America lamanye amazwe wonke phansi lonke jikelele. Bathi bona eZimbabwe bekungela free and fair election, but kunjalo nje sanqoba. So hayi, whatever the verdict is kusasa, hayi thina silandaba lakho lokho. Thina simela abantu simele iZimbabwe ukuthi kusasa kwethu izaphumelela noma kanjani.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ilunga lebandla leCCC ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhona ngapha kwele Melika. Golunye udaba oluhambelana lalolu, umanyano we-European Union uze wethula umbiko wawo wokhetho lweZimbabwe olwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi okhomba ukuba kukhona ukumbalwa kumele kulungisiswe ngesiphangiphangi ukuze ukhetho oluzenziwa kwelizayo lube lubalulekile. Kodwa iningi lisele lizibuza ukuba umbiko wabazohlola ukhetho uphathisa ngani njengoba impumela izaqhubeka injalo lanxa iyabe ingasuthisi wonke umuntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Kuyanceda ukuthi ama observer mission abuye lanxa kusuka kungalandelwa konke ama recommendations ayabe enziwe. Kodwa aluba ikuthi sesasuka saba lenkinga yokuthi lamadle nhlanganiso ezizimeleyo civic society okumele ibe iwatchdog seyasuka kwaba lokulumbana kwahlangana kusaqedakala ukuthi civic society yiphi iopposition yiphi. Kodwa kuqala into zisasele order kusacaca ama reports ama observer mission lawo yiwo esasiwasebenzisa ukwenza into ethiwa yona i policy advocacy okutsho ukuthi sibusasingunje so ema civic society ngabe esewathatha lawo ama report awasebenzise ukukhankasela ukuthi kube lenguquko kube lama reforms yikho esasikwenza sase ku space civic society suku kusasela bobulawayo agenda lenhlanganiso ezinjalo ezingasekhoyo kathesi. So sokusenzakala kathesi ukuthi abantu ayabakhona ama report eParliament akulalutholo lwenziwayo ngoba aluba iopposition ilamalunga ama idale leParliament alomtsoso kumbe abazinto abayenzayo yibo okumele bathathe ama report lawa bathathe udaba lwama reforms. Udaba lwama reforms lawa aphakanyiswayo aqanjwa ngama observer mission ukuthiwa lokhu lalokhu kakulunganga izinto esalwa lazo kusukusela kudala ngeinclusive government saba lama reforms sabathi bese parliament abanye akathi sasebe ku opposition babese parliament banganaki bangenzi lutho ngakho ngo 2013 saba le same lo hlupho olufanayo saqhubeka futhi ngomsindo ukuthi kasibeni lama reforms akube lenguquko ezithile ezikwenza ukuthi indawo okudlalelwa khona umdlalo okhetho ibe ilingane kuthiwa i level playing field. Kwafika ngo 2018 sake saba lomkhankaso okuthiwa no reforms no elections, kodwa sathola abanye sebeguqise begijima phambili sebesibona bazawina kuphela ama election, badliwa futhi ama election angkhona, ngabaqedwe lapho babanga umsindo batoyitoya babulalisa abantu, baqhubeka futhi kunjalo. Lakhathesi futhi thina abanye samemezela senza umkhankaso sathi thina ukuya ekhethweni nxa kunje akusoze kuphume kube kuphume mnandi, kuzaba lolo khetho futhi oluzaba lama lokusola lokukhonona.
Kona kahle kahle ukuthi kube lama observers kuncedani
ama observer mission aqhakathekile kakhulu ukuthi ingoma yethu sigida njani. Babe sebehamba bayebhala ukuthi hayi ingoma yenu ligide kanje, kube lesigwenxa laphana kwabamnandi laphiyana, isigcamu kube ngubani, igabazi kwaba ngubani. Kodwa into engithanda ukuyicebisa abalaleli, singalaleli propaganda lamanga akhulunywa ngamapolitician. Akusoqiniso ukuthi ama-observer mission alamandla okuguqula kumbe ukuthi kuguqulwe imphumela wokhetho. I-observer mission ngama-observer, u-observer kutsho umuntu obukelayo nje, a-observe, abhale phansi, abe sesenza ama-recommendations. Ama-recommendations lawa awasalani lokhetho osoludlule, ama-recommendations lawa asesenzelwa ukhetho oluzayo ukuthi kulungisiswe izigwenxa ezibe khona ukuze ukhetho oluzayo lube ngcono. Lokho kubone ukukhulunywa ngamapolitician abanye lapha abe-opposition besibonisa daki iza ithe ama-election abe-rongo kakuza izabuya izothatha over irun ama-election disband izeki. Ngamanga balaleli, babe belitshela amanga ama-politician bevala izigamba zabo ezokuthi babe behlulekile ukulungiselela ukhetho, behluleke ukulungisa izinto zabo le-party zabo, bese besitshela amanga.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wenhlanganiso elawula izenguqu eFIFA uGianni Infantino uthumele amazwi enduduzo kumdeni kamuyi uRaman Gumbo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ungahlaliseki kwebandla eliphikisayo LCCC lokungahleleki kubangele udubo elizweni ngoba sokuzasetshenziswa izigidi zamadola ukuqhuba ukhetho lwama-by elections. Okwamanje sengidedela imuva abalaleli ngilithiya ezandleni zenu lina kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, hello. Abatshelwe kahle abantu bezana ukuthi yiba babulala abantu, akunakuthini. Hayi laba basambuluza besayisapota bakhumbula ukuthi phela nje wayo kuthiwa bulalana abantu bakini, nalo muntu obabulalisa abantu asowalize zapho nangakho ngowezambia. Ngowezambia lo muntu othi abantu abafeka ngaka uyazi vela kanasihlobo ezimabhe kancenge imoto, kodwa izithutha zigijima zibulala abantu bakibo. Siyazi impela wonke umuntu osesikhundleni eZimbabwe manje, those are foreigners. That is why besidla umnotho weZimbabwe engathiwa mhlawumbe vela bawucabangele. Abantwana bezimbabwe abasebenzi bagcwele amazwe, bayafa bafela ezindleleni. After all uze umuntu ekhuluma udoto wakhe siyani, kodwa ayikho into engapheliyo. USmith wayeyalile the yena hayi akula muntu omnyama ozabusa la, kodwa 15 years umgabe wayesesikhundleni. Loyo mgabe wambuluza naye ekhuluma ethi inini ndiri gushungu, namhlanje sihamba phezu kwakhe. Kuyafana naye nalokho esabathume sathi hey nyika hey nodi nogazira ndebeni bayo, wayengayigazira kibe Zambia naye kungekudala. Ngisho izano naye sasala sibala ukuthi kwaye kwa kwaba nezwi bantu iphathi ahlupha abantu kanje nakanje nakanje kuzobe kuphelile kodwa sifuna ubone laba bazoyaphi nabantu ababa kumele sale sibone sibone ukuthi gathi ngibo kukuphi ku 10 foot ela eZimbabwe
Ngiyabonga ngumasenga ngilapha kobulawa iphumule emadokini.
Yes, bingelele enkundleni. Ye, wasakazi sizahlala sikhuluma ngokusikhathazayo. Uchabangu akulanto onceda ngayo abantu bakamthwakazi. Wakhona abanye abafowethu abantu bakamthwakazi abacabanga ukuthi uma umuntu kamthwakazi ufanele ulandele umbhedo kaChabangu lokhalfan phukeni. Umbhedo yonke le nto abayenzayo ingeke isincede thina sengabantu bakamthwakazi. Ukhalpulo kuzeni uChabangu manje ungabheka abantu abafakileyo manje lapha ama candidates akhe bonke ngabantu ababuya leMpumalanga khona lokho wayekusola kodwa yikho kwenzileyo uChabangu ucatshe ngemva ezenze ngathi opposition abo Khalipan Phukeni kodwa eqinisweni basebenzela izano laba basebenzela izisu zabo silabantu abanjengabo Munzura abadiliza badiliza MDC kona manje uhleli uManzura udla imali zakhe sikhuluma kanye nje lokuzeni inkulumo kaChabangu yayizwa nje ukuthi ngumuntu osuthiwe kuyisene lokana akusisindawo lokuyana uma ungakhangela kulondoda lomunye okhulumayo ethi khona abantu be-CCC yibo abatshontshanayo ababulalanayo abantu ukutshontshwa kwabantu eZimbabwe akuqalanga ngoba sokule-CCC mhlawumbe ulwazi lwakhe lungaba lufitshane ukutshontshwa kwabantu kubulawa abantu into endala akuyona into entsha siyezwa omunye ubaba lapho uthi abantu abasegoli bayakhonkhotha kuphela bengabuyi ukuzovota muntu omdala ngicabanga ukuthi umumo uyawazi ukuthi abantu bakho ukuze bebegoli yini ngikhuluma kanje nje mhlawumbe ukhuluma nje udlile ukudla ukuthole kwabantu abakho ababuya eGoli hayi umuntu omdala uthango lungadli amakhomani eqiniseni CCC ngicabanga ukuthi sokuyisikhathi ukuthi libuye leplan entsha hlakani phani isindebela stolikwa
Studio 7 salibonani basakazi labalalela ngisalazi angisalazi bengisekhaya ngephumula ngisuke ngabe elizweni leSouth Africa Nkosiyami ngiyekhampe la kugodla mnyama mahlaba wale siyabingelela akade sigxeka kodwa kwamanje sicela ukuthi sibonge ngithanda ukubonga kakhulu umgwaqo weBite Bridge siyabonga phela umgwaqo weBite Bridge akade ngikhala ngawo kakhulu ukuthi umgwaqo lona ulunge hayi bayulungisa kusele nje kancane kusele nje ukusuka eBlawayo usiyafika eWest Stinkson ya yikho lapho kusekufe khona kusele nje ukuthi balungise lapha lapha kodwa kusuka eBite Bridge usiyafika eWest hayi bayulungisa shem bayulungisa labalaleli abahamba ngapha basebenzisa umgwaqo lona loBite Bridge bangangifaka ngiyacela bawulungisa impela siyabonga laphana siyabonga umbe ngikansela umbe ngumeya siyabonga impela bawulungisa impela ube right ngigwaqo faka kukhulu imali yalo hayi singagcekeni kakhulu and then idorobho lakithi hayi 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 ibhampa to bhampa ekudayiseni hayi idorobho lakithi lakobulawa hayi lingcolile shem lingcolile hayi hayi labantu abadayisa akusela ndawo yokuhamba abantu bempumalanga laba laba labo laba abantu bempumalanga hayi bagcwele kakhulu edorobheni lakithi akuhambeki inkosi yami akodwa thixo sejorge cok siyabonga balaleli labasakazi amen
Studio 7 hayi sicela lathi ama-audio ethu akafundi impela besifuna ukwazi ukuthi kanti usengezoshabango lona njengoba ethi nguye umabhalane we-CCC ngesikhathi labo abantu bekhethwa wayekuphi yena ezoqala ukulungisa namhlanje serikhola abantu ngesikhathi abantu bekhethwa wayephi yena engashongi ukuthi hhayi laba balungelanga ukungena laba balungele ukungena niyabona nje ukuthi igame edlalwa izano le nayo sengezoshabango so ikuthi nayo abantu be-CCC kushuthi kahle kahle usengezoshabango usethethe iphathi singeyakhe usesenza the way afuna ngakhona iphathi singeyakhe usengezoshabango angibonge hhayi imina uthobela la
iyalibingelela lonke bantu be-Studio 7 siyaphila lonke bantu bamikomo hhayi lapha mina ngingekubuzo olundodo kuthiwa nguchabango ukuzwa mulo angazi kumbe kwabe kwavela khonoko ukuthi umntwana ekhuluma losebhuti ethengisa inkomo yami uyisengakwazi ukuchabango nawusehamba ekhansela abantu engakanga wakhuluma lomnikazi womuntu ombusa umbusileyo kusho ukuthi vele yena uyini uyisilwane usebenza lanalaba abantu abanye babakhansela abantu ungathi umuntu engasowakho uyemthatha umfake ebantwini bethi akabamkhansele wena uvumela la ungakanga wahlangana lo wakho ngokuphetheyo wakuzalayo uyinkinga yena chabango lo inkinga ngolobhuru wakhe enkulu bafuna ukuyenza izifunda zabo bebeyiba babonakala ngani bangcono sela beyekele ubungcono babo lobo bekhangele ubabo bengagijima ukudiliza abanye abantu angayele bele mali abayiqhiwe amamiliyoni nala elokhu ayigold mafia esebenzele igold mafia yabo le yacela lokhu bantu balethi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika wayengumkamongameli welizwe lemelika umnumzana Jimmy Carter uRosalind Carter kasekho uKhatha ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba nemunye lasithupha 96 umkakhe umnumzana Jimmy Carter wethule amazwi okudabuka esithi ulahlekelwe ngumcebisi ababili laba bebechade okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 abasanda ukwamukela izicoco zokulondoloza amasiko ngempela viki edluleyo kobulawayo kunhlanganiso ezimeleyo eMathebeleland Cultural Awards Trust bathi bazaqhubeka bethuthukisa inhlelo zamasiko esigabeni sabo ngoba ziyinsika yesizwe samaNdebele. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sixoxele mbongi elodumo uAlbert Nyathi owamukele isicoco sokulondoloza amasiko okweminyaka eminingi yena osichasisela ngemisebenzi yakhe.
Ngiyathembisa ukuthi abantu bayanamba lokho umuntu abekwenza. Ngiyake ngikwenza ngingumuntu wesintwini yelakithi. Kukhona okunye engingakwenza kungaphambilini kodwa imbongi talent search eyayisenziwa eMpophoma High School. Kodwa-ke futhi njalo kuthiwa yilokho ukuthi pay back to the community that supports you, the community that raised you. Kodwa-ke ekhaya-ke kafusi lapho engizalwa khona kathesi ngikhuluma nje ngiyakha ngincedisana nesikole esinokuthiwa yi-Christ Hospital esisasesendlen ngoba kule okuthiwa yi-DB low-cost boarding school. Ngakho-ke abantwana abangamantombazana babesifanele ukuthi ba-vulnerable bahambe ama-long distances. Ngakho-ke siyakha-ke hlala abantu amantombazana afika about 64 nokuthi nje ekhaya khona le ngenzi dingakabhokoza umgodi kunamanzi ngati yabo gogo ngisenza ngenhliziyo yami yonke ngisenze labantu bakithi ngabe ngingazenzeli mina.
Asizweni eyinye imbongi eyamukele isicoco.
Salibona lijali igama nguZwelithini Dlamini umjabulisi imbongi ledlabozane kosonkondlo ngakho sigiya ngenduku langebhethu sitishwe nakho ke mazilalela indlebe babona amehlo ngoba sengiyokhuluma iMathebelelen Cultural Awards ithethe inyathelo yathi ukuthuthukisa uluntu lwabantu besintu ngokuphakamisa amasiko abantu besintu sithangokwakithi lokho siyaziqhenya ngebhethu.
Induna yenkayi uChief Dakamela owamukele isicoco sokuba yinduna elohlonze eMathebelelen uthi imendulo ayitholileyo ibalulekile ngoba ngeyabantu besigaba sakhe hathi yena yedwa.
Ngibonge lesi sicoco sithe saphiwa abantu benkayi, abantu bakoDakamela, abantu beMathebelelen nje jikelele, kodwa sifinyelele ngaphezu kwebizo kumbe kwegama likaChief Dakamela. Lokho ngikutsho ngoba akukho kumbe ayikho indawo engingafika kiyo ngelaba abantu. Siyabonga iMathebelelen Cultural Awards. Ubuntu bethu siyazama ukuthi bubuyele ngoba yibo obabulawa ngamakhiwa efika lapho ngoba sinje kuyimanje abantu asazani, asahambelani emthadweni, asahambelani embuthanweni kuze kube ngcono mbijana ezimfeni ngoba sisihlala sihlangana ngokufa, sisihlala sihlangana ngokubi kuphela kodwa kuhle phela ukuthi sihlangane sithokoze sazane ngcono sikhulisane lapho lalapho. Ngakho yikho sizama ngayo yonke indlela ukuthi ubuntu bethu, isintu sethu sivuselelwe ngoba yiso esingenza sibe progressive, yiso esingenza sireverse ububi bokukolonizwa kwethu lokho kwakwenzakele lapho kubulawa isiko lethu.
Umqondisi wenhlanganiso yeMathebelelen Cultural Awards Trust ebisethula lezi izicoco uMnumzana Philani Ncube uphawula ngalolu daba.
Indlela esibakhethe ngayo sakhipha iadvert singathi thina yikholu eyayigcizelela ngakho konke bona bese sikhangilele ukuthi banikwe la uma awards base beresponda laba abaresponder. Injongo yethu ngiyokuvuselela lokugcina amasiko kakhulu sikhangilele ukuthi abantu bazi imvela ukuthi khona sibone ukuthi siyancedisa ama cultural players akhona kulolu hlangothi lwethu lwangapha eMathebelelen. Siyadinga kakhulu ukuthi noma ongabe ngapi kumbe ngapi elali engasithinta ukuze asiphe khona lokho lakho kwenzela ukuqhubeke ngalolu hlelo lapha uma besikuya kuma trophies kakhulu abawenzayo besongathi kuyahlupha lezimali zankhona basilungiselele amalokhu zena ama trophies and vele besingelawo.
UEsther Sibanda uhlabela umculo weMaskandi ekwele South Africa owazakala ngokuthi Ntombi yabelungu ngomunye otholele si isicoco.
Libengelelwa yintombi yabelungu, intombazane ezalwa enkayi ngaphansi kwenduna uMadliwa. Soku isicoco sesi-5 but ngizizwa ngijabulile ukuthi ngithole eseMathebelelen Award kungijabulisile impela umsakazi. Kanti okwamanje sibhizi sizama ukuthi siphakamise indawo yakithi enkayi. Kuneminye imicimbi esiyihlelayo eyi-2 December. Oyi-1 uzoba seGonye, owesi-2 uzoba seMateni. Siyazama ngazo zonke ukuthi sizama ukuphakamisa iflag yakithi enkayi, izama kuphuka nayo ifane nayo kwezinye indawo.
Siphuma enkundleni ngomculo kaNtombi yabelungu othi Magodi. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho lapha eWashington DC.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lamuhla umthethwandaba ukhangelelwe ukuhluza udaba lokuba umnumzana Sengezo Chabangu ulalo na ilungelo lokuxotsha amalunga ebandla le-CCC. Gambe kuncedani ukuba labavela kwamanye amazwe abazohlola ukhetho elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini njalo ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30 igama ngu-Chris Gande.